Lumbiko uza ngemva kwenkulumo yomkhokheli welinye lamabandla okholo lesiKristu ele Prophetic and Healing Deliverance umprofita Walter Magaya otshela uZulu lentatheli zindaba ukuba usethole umuthi awuthi yi-aguma owelapha umkhuhlane wengculaza kanye lowemvukuzane. Isiphathamandla se-WHO uDr. Alex Gasasira ulandisa ngakutshoyo kunkuthazo yakhe yokuba uZulu ophila legciwane angayekeli ukunatha amaphilisi akhe.
Currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Awukabi khona umuthi owelapha igcikwane lengculaza, kodwa silayo imithi yama-antiretroviral etholiswa abaphila legcikwane esiza ekuthini lingaze laqhubeka lisabalala leli gcikwane, njalo kubasiza ekuthini baphile impilo yabo ngokufaneleyo kanye lokuba kwehlise amathuba wokusabalala kwalo lisuka komunye lisiya komunye.
Inkulumo kaDr. Gasasira isekelwe nguZulu okhulumisane lalo msakazo okubalisa uMnumzana Ashley Funye ongunobhala jikelele enhlanganisweni yezifundi zemakolitshini leyunivesithi eyeZimbabwe National Students Union, ZINASU.
So siyabona ukuthi kukhona ama processes ayeqwa ngumagaya okuyenza ukuthi even ucountry rep engabi le confidence ngalowo muthi okuthiwa yi-aguma okwamagaya. So mina njenge-concerned citizen, njengomstudent, embona kuqakathekile ukuthi abantu bengami ukunatha ama-ARVs abo, ngoba asikabi le confidence and imuthi kamagaya awukasetshenziswa anyway, waproveke ukuthi uyasebenza. Yena nguye afika wathi ulabantu abake bawusebenzisa kwaphumelela, kodwa thina abantu asila evidence lakho lokho. So kuqakathekile ukuthi continue ngama-process ethu, because
ufunye ulandisa ukuthi kungani eyisola inkulumo kamagaya.
Le yindaba eqakathekileyo, the life threatening matter, okumele ukuthi abantu kumele benanzelele kakhulu, especially into enzeye-health lezi, ngoba siqakathekile kakhulu. Ngivumelana nalokho okhulume u-country director, ngithi abantu bengami ukunatha ama-ARVs. Let's continue sibone ukuthi abantu bayendli kanjani igciwane leli esilifayite. Nxa kuyukuthi wena i-aguma kusebenzele, then it will be well ukuthi let us inform so that sibekwazi ukuthi sihamba njani sincedele abanye abancedekayo.
Kodwa uMagaya yena uzwakale kumisakazo yakuleli esithi ufisa ukuthi ngabe uhulumende umtholisa ithuba lokuba umuthi wakhe uhlolwe ukuthi uyasebenza na. Abe-UNWHO bona bathi awukabi khona lowo muthi kuze kube khathesi, njalo ufisa ukudinga ukuthi ukhona na, kumele alandele iziqondiso zikahulumende zokukwenza lokho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.